ukuthi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lejona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla zimashumi mabili lasishiyagalolunye kuLwezi 2018 ngontungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla ziswala umbuso kamongameli Mnangagwa. Zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe.
Umbiko omqoka okutshengisela kwanamuhla ngokuthi njengebandla leMDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi uMnangagwa kabuye kuhlale phansi kukhangele ukuthi andiba kuhamba njani ngoba sithi kanqobani ngokuqala.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezifuna ukutshengisela zisithi zifuna kubunjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi zalelwe ngamapolisa. Iqembu lamantombazana elenobuntu oBabes bembube phela baledlala the elitsha. Silodaba lokuphawulwa kwalelidlalade. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla ziswala umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe wona oqhubeka ubhidlika. Ekhuluma kumbuthano wokutshengisela lokhu, umkhokheli walelibandla uMnumzana Nelson Chamisa uchotoze uMnangagwa esithi abantu beZimbabwe bebephila ngcono phansi kombuso kaMgabe kulakathesi. Ngalokho uChamisa uthe kumele kubunje uhulumende ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe ezingamanga kuhle. UMnumzana Chamisa ukhuthaze uMnangagwa ukuthi avume ukukhulumisana laye bahlale phansi babonisane ukuthi udaba lweZimbabwe lungalungisiswa njani. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe linobele uMnangagwa incwadi kanye leSADC le-African Union, incwadi yezikhalazo elifuna zilungisiswe ezigoqela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Ukuze kube lobubelo kwezenotho, uChamisa ukhuthaze uhulumende ukuthi esule ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes njalo engene kumanyano wamazwe asebenzisa iRand lakwele South Africa. Ududuze uZulu weZimbabwe obhekane lobunzima obumangalisayo kwezenotho esithi iZimbabwe entsha iyeza maduze. Uthe njalo umgcini sihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba kumele axoshe umsebenzi ukhetho luka 2023 lungakafiki. Asizweni amazwi kaChamisa.
Kanga dine ya change they can't deny. Muna mwini ka change is coming. Muna bundu ka mwanga diye ati grispi. Nyati ne to venye. Naka jase kuruwa mchi yenka. Naka tunapu wa ringa kumba. Nisekuru maapu parisa ma. Mabata ne jimbone nasi minya ekoni.
Bengaphuzisa inguquko kodwa ngeke bayivimbe. Inguquko yeze eZimbabwe lingethuki. Ngeze uChengwa esithi iMDC ngeke yaba yabuza. Ngathi ngizamlanda endlini yakhe ngimtshela ukuthi mdala usuthabe kakhulu lapha. Usubanjwe lidimon likaSmith yini. Siyakwazi ukuthi isikhathi sesiyeza. Lavota ngobunengi. Yikho sifikise le petition kuSADC ukuze kube lokukhulumisana eZimbabwe. Silungisise konke okuhluphayo okugoqela indaba zokhetho. Sithi ukhetho oluzayo unkosikazi Priscilla Chigumba kasifuni abe ngukhomishini yezokhetho ngoba unezandla ezinobulele.
Chigumba unemawoko akasimba.
lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma kumbuthano wokutshengisela kwamalunga ebandla lakhe eHarare namuhla. Kusenjalo ibandla leMDC lithi amalunga alo edale lePhalamende athunyelwe incwadi yiziphathamandla zalelidale ziwethusela ngokutshengisela kwanamuhla. Umbiko lo ubulotshwe ngolimi lwesishona kanje. Zitarangundo zi death, ma freedoms ne ma rights amnoda kukoshesa aya, be careful, kuti security in numbers, haiwanzo batsiri kana wawega, we are gunning for you. Ngesindebele umbiko lo ubaleka kanje. Ika malami ngukufa, inkululeko lamalungelo eliwaqhakathekisayo lawa, qaphelani. Lingacabanga ukuthi livikelekile nxa libanengi, kodwa nxa usuwedwa, hokoyo, sizalilungisa. Sexhume omunye wamalunga eMDC athunyelwe lumbiko njalo ongumgcinisihlalo waleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo waqala ukusichasisela ngenjongo yokutshengisela kwabo namuhla.
Umbiko wethu womqoka okutshengisela kwanamuhla la ngokuthi thina njengebandla le-MDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi umnankagada abuye kuhlale phansi ukukhangele ukuthi andikuhamba njani, ngoba sithi kanqobanga yokuqala. Usibili ukuthi ilizwe selime ngekhanda, akulabumnandi kuleli lizwe bakithi, akusinabumnandi. Ngithi ubona ukuwodwa nje kodaleko akunamsebenzi, ezitolo izinto sikhona sikwanisa ukuthenga imali kakudla, ibhondi yabo le abasinika yona ivela yisasebenzi lutho, lokho eyitolo ebhenki yakhona kakuko phela akulabumnandi. So esesikufuna yikuthi kakudinge ezendlela ukuthi silungise impikisano le ekhona, ukuthi kangqobanga ngokhetho izeki vele kayisebenzanga kuhle, amabutho aphume kuzeki kungalungiswa nje khonokho. Yeni sesilungiselele ukuthi kukhetho olungasoze zintshontshe xa sesifakelayo sithi ngama-reforms.
Uhulumende ozabusa okwesikhatshana lo elikhuluma ngaye uyabe ekhokhelwa ngubani?
Uma sikhuluma ngetransition andikabe sowusitsho ukuthi laba abantu abalisanayo laba bazake bahlale phansi kukhulunyiswane. Esesidinga omlamulankulu abazabamba ilizwe ngesikhatshana sona esesilungisa imigoqo esifuna ibe khona, ukwenzela ukuthi kungaze kwabe lempikisano ukuthi ukhetho luntshontshiwe kumbe kalintshontshwanga, ngoba sesidiniwe kusukela ngo-1980 lokhu bentshontshele ukhetho. Singavumelana khonokho ama-reforms lawo, hhayi umlamulankunzi lo usezabiza-ke ukuthi uma usenzakala kumbe kuyabuyela kukhetho kumbe labe impumela yakhona kuyabe kusuya ngokuthi kuvunyeleneni lapha kathi ekuhlalisane khona lezano lakhe.
Ungomunye wabameli be-MDC edalele ephalamende abathole imbiko elethuselayo ngokutshengisela kwanamuhla ivela edalele ephalamende. Ungasichasisela ngaloo mbiko?
Lami kungithide ingqondo ngoba ephalamende ngithe sengibuza u-clerk of parliament ngimuze esehlafuna amazinyo esithi yena hhayi ingakakwazi ukuthi kuyelwe ngubani. Ngathi manje mina ngile nkinga xa usitho njalo, ngoba lokhe lavula u-text.co.zw akula enye imeseji engenayo ngaphandle kwemibiko evela ephalamenti. So lifuna ngibuze bani, ngoba inamba le ngiyazi ukuthi ifake embikweni ephalamenti. Ake sithi nakakwazi ngathi hhayi mina ngazi ukuthi yina intelizantshile ukuthi umbiko lo uvula uvela, ngoba kulomunye umuntu othumelayo ngaphandle kwephalamenti. Ilawo amameseji maningi afika 100 akulizinye yodwa evela ngaphandle kwephalamenti.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ulilunga ledale lephalamende.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America ese-Washington DC.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezihlose ukutshengisela zisithi zifuna kubunjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi izalelwe ngamapholisa. UChris Gande wa Studio 7 uxoxe lo mqondisi wenhlanganiso yabathintwa ngombhuqazwe lo ePost Independence Survivors Trust, umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda oyisikhulumeli sebandla leMDC njalo kobulawayo.
Baba Gande ikuthi izinto zeZimbabwe ziyahlupha, amapolisa anqabile ukuthi abantu bajengisele, abantu ethi befuna ukutshengisela bekhumbula ucuku begugura undi kuzinto ezidlule bechiye ipetishini ku-high court. Kodwa-ke amapolisa pho ukuvuka njengezivungu zami bala ukuthi bademonstrate lokho kuzondisa abantu abaningi kakhulu, njalo siyamangala ukuthi balelani ukuthi igugura undi ikhulunywe ipediswe, njengoba siyabona uformer president Mahlante we-South Africa ulapha eZimbabwe uzecubungula ngabantu abangu-6 ababulawa ngamasosha. Lakho lokode kungaba ngcono ukuthi abantu bathathe advantage ye-commission, kwenzela ukuthi idumbu jena commission lethihambake commission ivulwe, abantu bazi ukuthi kanti okwenzakala ngama-1980s entumbane kwahamba njani, legugura wanti yaqeda abantu over 20,000 kwahamba njani. Yiko-ke amapolisa alile ukuthi abantu batshengisele, yiko-ke siyamangala kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngenxa yalo.
Injongo yona kahle kahle ibingeyani, ungasitshela ikakhulu lokhu kade kulotshwe kuncwadi yezikhalazo kade lifuna ukuthi iye khona le elifuna ukuthi iye khona?
Hayi, injongo ngeyokuthi abantu bafuna ukuthi into egugura undi layo icubungulwe, kube ne-commission ezakhuluma isisise, ngoba abantu ababulala abantu bhukazwe okhethe khona labo baba ophelezishini labo baba osekaramayi basaphila. Yikho-ke noma iningi yangikhona abanye sebayazidlula laba amadaka amanye akhona, kungaba ngcono kukhulunywe bekukhulumiswana umlotha bekuyahlawulwa bekwenziwani, futhi into lingayekeli ukukhulunywa. IZimbabwe abantu bayatshona lokhu bengazwanani kuze kuthi amadonga abe nempondo. Yikho sinasithi kungaba ngcono ngoba kaphelwa bahlumukezwa, nanamhla abanye abantwana abalantshela ama-birth certificate ngazi ukuthi bathi bayabaphathisa bafika bakhuluma okuningi, nalaba abathiwa ama-birth certificate kuvalwa amanga uzokuthiwa umuntu waphongufa anoni ukuthi wabulawa yini. Yikho-ke konke lokhu kubuhlungu kakhulu ngabe emandebeleni
lemitensi kani. Abaqoqe wona lo umbuthano bekuzinhlanganiso na kumbe ngabantu nje besigaba semandebeleni?
Ye, kuba nje baba gani abantu abahlumba izwa igugura undi iningi yabo siphethela kunhlanganiso isikhathi civil society.
Umnumzana Felix Magalela Mafasipanda ngumqondisi wenhlanganiso yabantu abathintwa ngumbhuqazwe wegugura undi ePost Independence Survivors Trust.
Selufani ngilichayela ihlombe ngosekelo lwenu nangothando lwenu ngokuza ngobuningi kungxoxo eliselufane Women's Center. Kwabakhuthekile ingxoxo, ithuba lisesekhona. I-Studio 7 eye-Voice of America imanyelela be-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane nokuthuthukiswa kwedolobho elalisaziwa ngokuthi kukwantuthu ziyathunqa ngenxa yamafekitali ayithunqisa leyo ntuthu. Akusenjalo kathesi ngoba amafekitali lama-industry lawo amaningi seyavalwa. Kwenziweni-ke ukuthi lawo mafekitali abuyele kontuthu ziyathunqa? Nanti ithuba nokuhlanganyela lami uPractice Jeremiah weStudio 7 ngolwesihlanu 30 Lwezi kusukela ngo-5:45 kusiya ngo-5:47 ntambama eRainbow Hotel. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana yeFacebook, emakhasini ethu awe-VOA Shona, VOA Ndebele ne-VOA Studio 7. linga kutua ileli tuwa bantu bakobula wayo lokucho imibono yenu ukuthi kwenziweni ukuthuthukisa leli dolobho libuyele esimeni salo sokuba 422 yathunga.
Izakhamizi zelupane ziyakhonona ngokuncipha kwamadlelo ezifuyo zazo kulandela ukuphawulwa kwalindawo njengesigodlo. Zithi njalo izifuyo zazo ezibonakala lapho sekulidolobho khona ziyathunjwa ikhansili abanikazi bazo bahlawuliswe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi zelupane zithwele imikhono emakhanda kulandela ukuthunjwa kwezifuyo zabo yikhansili uma zingabonakala edolobheni lelupane lapho okwakungamadlelo ezifuyo zazo. Eyodwa inkomo ihlawuliswa amadola ayisithupha ngelanga, i-$6. Zikhuluma emhlanganweni we-town hall elupane Women's Center eqoqwe yi-Voice of America imanyene le-Media Center kuxoxiswana ngombuso wezabelo. Izakhamizi zelupane zichaze ukuba ukubotshwa kwezifuyo zazo kukhombisa ukuba uhulumende kaqotho ngodaba lombuso wezabelo ngoba kazange akhulumisane lazo ngomthetho omutsha wokuphungulwa kwamadlelo ezifuyo zazo. Ukhansila wemathiya kuward 15 elupane umnumzana Johnny Mpofu uvumelane lezakhamizi ethi isiqinti sakhe sihlanganisa idolobho lemizi yezakhamizi, ngakho ukhangelele ukuba lomhlangano leziphathamandla zikahulumende ngalolu hlupho.
Yes, nguhlelo lokuthi siyokhulumisana ngoba abakade bebambile ababambileyo edorobheni ngoba iwadi le ihlanganisela idorobho lemakhaya. Ngokunjalo ngikhangelele ukuthi sikhulumisane ngoba kuthethwe isikhatshana bengaka appointwa honorable minister kufanele bakhangelane lapho lokho. Ngokunjalo ngijonge ukuthi siyokhulumisana lami banginikeze ama bylaws abo siwabone ukuthi ayakuvumela yini ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela.
Isakhamuzi selupane unkosikazi Grace Ngwenya uthi inkomo ziyabanjwa njalo abanalwazi bahlawuliswa amadola ayisithupha isifuyo sinye ngelanga.
Inkomo ziyabanjwa ziyabhadala ngingalala $196 kubasi ngiyathatha iziki ngikhathe imali esabekayo yikomo ngodonki ngombuzi yikho kuyafana sinto abantu asilalwazi ukuthi senzeka baswelulwazi ukuthi bangaqonda ngaphakathunjelwa imali zithatha ikhansi kusho ukuthi kumnyama enezo nanti into zonke kuya ngokufunda njalo okunye ukuthi siye sisaba ungena emahofisini siyafuna izinto ukuthi lapha siyonakale lapha siyonakale le migoqo nje esilayo mamanto siyafawula izingola lezimoto ezizesiyezi azisahambi ngendle umgwaqo sekafa.
Unkosikazi Rosemary Ndlovu mlalazi olomuzi duze lenkamba yamapholisa ubanjelwe inkomo ngomvulo uthi ubhekane lobunzima.
Mina kuhlupho engilalo lenkomo yilokho sokwayenziwa yi-local board bazithatha daily kumbe bangazibona bazithinte khona. Mina ngingumakhelwane wepolisi so bazithathe khona ngale polisi bayizwanele esikithi nxa khona fana sokuthiwa zikhitshwe imali yangikhona kayi iyabe ingekho njengayizolo kuphose kwatshonisa ilanga ngingelayo imali ngoba bebezithethe kumbe mande kwaphindwa futhi izolo. So lolu duba sikwazi lokuthi singaliqeda ngani abalandonki abalani konke abakuficayo kusemahofisini bayathatha kukanti laphana kwakungamadlelo azo even dakhona pha lapho kwakuyi-town osokuyi-township yangkhona ngamadlelo azo. So silobunzima bokuthi senzena sikwazi.
Unkosikazi Oli Sivanda isakhamuzi sempofu uthi izifuyo zabo ziyathathwa zivalelwe.
Mina yisakhamuzi sempofu nje so inkomo zethu ziyake zizokudlala ngapha ziya
yasuka ngalezi zinto sonke ngoba azithatha ezivalela sore ngazivalela inkomo ilele kwelanga lewayo isisitola so nxa ukuthi ule nkomo ezingu-10 ezivaleleyo thutha umele wazithi kusasa khona khipha $60 so luhlupho esithwele nzima kakhulu ngalo uhlupho lwakhona lonezo asikwazi ukuthi singenzani uba vele ziyathathwa sikuphi inkomo sisenzela isikwazi.
Ugogo unkosikazi Mathani Mlotshwa osegogekile uthi ikhansili isibaqedele inkomo.
Ukubuya bengenzela ukuthi kwangibona ndokhe ngiphakamisisa ngayithi ngifunke ngikhulume ngizo. Khathesi ngilohlupho ngilokuthi inkomanyanyana kwami. Ikhansili yona lela isisiqedele inkomo le mali ngoba zingavele zichaphe zibuye ngapha kumele zilandwe zilotshwe kuye fayini kawubani uzayithatha ngaphini isigogo sona imali yona leyo kube sifayinda ukuba sifayindele inkomo
ophila lobugoga unkosikazi Jacqueline Mpofu uthi izifuyo zabo sezithathwa ikhansili ngakho bona abalamuntu obamelayo njalo oyelusa izifuyo zabo loba nje zisemadlelweni azo lapho osekulidolobho ziyathunjwa abasenamali bahlala behlawula bayaphetha bengabayanga bacela ukuba abalwela amalungelo abantu lezifuyo bangenele. Isigodlo senyakatho emandebeleni iLupane iphawulwe ngomnyaka ka-2000 ukuba yisigodlo osekuchiye izakhamizi ezikulo ango seziphila nzima lekhansili ngoba izifuyo zingaya emadlelweni aselidolobho ziyathunjwa zihlawuliswe okuludubo abangaziyo ukuba baluqondise kubani. Yimele iStudio 7 ngiseLupane ngingu Anastasia Ndlovu.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwabe sifazane kasihluzeni bomama sihlaziya ukutshengisela kwebandla leMDC eHarare namuhla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inkampani yakwelebhilitane AG4S ithi izisebenzi zayo ezinhlanu zidutyulwe zapha kwele Afghanistan. Kambe ukutshengisela kwe-MDC eHarare namhlanje kuphumelele na? Nxa sikhangela inani labantu abatshengiseleyo kungathi akuphumelele kodwa ekufezeni injongo yokutshengisela kungaba kule mibuzo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lomnumzana Walter Nsunkulu Mbongolwane ingcwethi kwezombusazwe onguye usungula lingxoxo.
Ebambe le-MDC sekuyi 20 years manje lisenza into efanayo abatshintshi indlela abayenza ngayo abakaze bathole utshintsho ngokudemonstrator siyazi ukuthi bahambile abantu beyaningi kubonisa kakhulu ukuthi ye uthanisa nguye owakhethwa ngabantu kodwa siyazi ukuthi ibambe lenza ikhethe vele angeze belalele ukuthi abantu abaningi bafunani ukuthi abantu badubeka imisebenzi etholakali bakhola imali engasebenziyo. Kuyaziwa lokunjalo kuluhlelo oluvele lukhona olukuthathela abantu impahla zabo njalo abantu be-MDC abasezakulungise lokhu.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ndlovu.
Njengoba sekuthilo ke okambongolwane abantu bezana ukuphefu singathi basitabhone kabalaleli kabafuni ukwenza okufunwa ngabantu ikoke njengebanga sesiphethe nama demonstrations ethu azatsinja kathethi besenza nale demonstration ukuthi siyenze ama hour amabili amathathu abantu bachayise kodwa ngokuya kwesikhathi sizenza ama demonstration ukuthi sizahamba seThemba estate house kumbe seThemba eParliament seThemba kemahofisini akohulumende sithi nasifuna okuthile kuzokutshintshe ngokungatshintshwanga kasisuki khona lapho yisho isidaba esilandelayo ngama demonstration esiyakiso ikanti-ke laye yomnankagwa kuzamyangisa ukuthi kubonakala abantu athi uyabakhokhela suku zonke behlala besemgwaqweni bekhalaza ngezinto eziningi abafisa ukuthi ngawo uyazilungisa kodwa yena esehluleka ngokuthi engena waqamba amanga wathindisa abantu izulu lomhlaba wathi yena uletha uhulumende we-Second Republic uhulumende ozehlukana lokamgabe kodwa eqinisweni uhulumende wakhomnankagwa simbona ewesi kulokamgabe ngoba abantu sebehlupheka wesi abantu sebelamba wesi akusela mafutha ukuhambisa izimota akusela kudla ezitolo lapho kutholakala khona kuyabe kudura kakhulu akusela mali ethengayo yikho-ke simbona ewesi-ke kulo mgabe-ke uhulumende kamnankagwa yikho-ke sizamfosa-ke loba engafuni ukutshintsha sizafisa ukuthi aze atshintshe ngoba sizaqhubeka ama-demonstrations-ke esengena kwisigaba sesibili sokuthi-ke kasisuke engatshintshanga sizakhempa sihlale khona lapho ngoba abantwana bezimbabwe abaningi vele kabasebenzi kabavukele emsebenzini
ubona leli nyathelo lisebenza mnumzana Mbongolwane
alingeke lasebenza ngalesi sizathu abantu basezimbabwe isikhathi esiningi bayazi into ofanele bayenze kodwa kusuka kungene ukugwala okuthize ugwala kuqala kuwe labo abakhokhela ikakhulu abe-opposition manje indlovu ukhuluma kahle esithi bazayenza ukubonisa ukudilisa okwesikhathi eside kodwa siyazi ukuthi nxa beyenza isikhathi eside izani kuthengefizaba lamaqhinga amaqhinga okuthi bangenelele bangene benze sengathi labo ngabanye abaphakathi kwegembe le-MDC siyabona kuthiya phambili abantu be-MDC bazaxabana bodwa bexhataniswa yiwo la ma-demonstration bexabana bengazi ukuthi khona sebengenele yisito esiyizansebu njalo yiso nalo esizabatwitter ningabeleku besenza la ma-demonstration sibonile eparliament abantu be-MDC betalwa ukuthi abasukumelanga umnankagwa bephinde futhi bethathe izikhalazo zabo bengabise kuye lo umudenda ukuthi umdenda abe nguye olalela izikhalazo zabo indlela abasebenza ngayo abantu be-MDC basafanele bafunde kakhulu ngoba siyazi ukuthi ma ufuna ukuthi welaphe imalaria awungeke ukuthi wena uye kumyane uhambe kumyane lakhona futhi wena mnyane isiqela-ke ukuthi izikhalazo zakho lezi primalaria la shiqede imalaria ubuyane kanti angasithela ukuthi imalaria iqeda wenza yiko kwenziwa abantu be-MDC
kodwa okuyikho abangakwenza kuyini
ngesikhathi kuyiwa kuma-election i-MDC yayikwazi ukuthi wena akulungelanga ukuthi kuyiwa kuma-election kona bekwazi ukuthi kona indlela endlele erana ngayo ama-election ayitshintshanga ama-election azatshontshwa ngendlela avele ehlala etshontshwa ngayo bona bangena kuphela kunjalo bethembisa abantu amanga ukuthi kona bakhathesi bazathatha akufanelanga bangene kuma-election akufanelanga bahambe ephalamente nale abacabanga ukuthi kona ilo mnankagwa abangamgoganisiwa bengahambi akufanelanga nje baparticipate anyway lapho okubonisa ukuthi wena bayavumelana lokhetho lolo lwadlulayo
elakho elokugcina mnumzana Ndlovu ungezelela lokuthi lokho kokuthi umongameli mnankagwa kasiye umongameli oqotho libona ingani engavuma yini laya aphongwe ihlanje esihlalweni
kumele abekwazi sihlale simkhumbuza suku zonke kwenzela ukuthi lanxa esehofisini angayikholisi ithemu yena leyo abehlala abantu bemkhumbuza ukuthi wena utshontshe ukhetho ulisela ayisituko kumele ube sekuhlalweni labo-ke kuyabehlisa isithunzi kwi-international community ukuthi babonakale behlala bechaya-ke abantu babonakale behlala bethethisa abantu kubonakale abantu behlala begijima emgwaqweni besola lokhu lalokhuyana
lo ngumnumzana Edwin Ndlovu umsekeli wesikhulumeli se-MDC koBulawayo ubekhuluma endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Nsonunguli Mbongolwane bebelosithandekile mhlanga we-Studio 7 inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhuthaze amalunga ayo ukuthi angayi emsebenzini ngeviki ezayo lenhlanganiso ithi lokho kuyabe kuyikutshengisela phezu kokungaphiwa iholo ngedola leMelika. I-Artus ithi ababalisi kabawafuni ama-bond notes ngoba elelesi sindo esiphansi kakhulu kule dola leMelika. Mthwakazi, kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo, nguNtungameli Nkomo. Lilale.